And 15 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezisiwa ekhaya ziyadlula ikhulu ngenyanga. Kungaba kusenzakalani
ikakhulu intsha iyasolwa kakhulu isolwa ngokuthanda ukuzijabulisa ngemali othi ingathola imali nale encane iyezijabulisa kuhambisa endaweni zokuthokoza ikhohlwe ngendaba zokuthi umuntu uma engagula engasiwe ekhaya
ukumiswa ukwethula imbono ngolimi lwesindebele edalela ephalamende okwenziwe unkosikazi Priscilla Misiya Erambwe Mushonga kudala inkulumo
xa ukukhathi ukukhuluma isindebele bekusiba lo-interpreter okade interpretela esikhiweni ukwenzela ukuthi-ke labo abathatha-ke imbiko okuthiwa ngama-hansard reporter awephalamente abesethatha-ke besilungu
abaphila ngokuthengisa izitaladeni baqhubeka bedibana lamapholisa kamani spala edolobheni leHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamankampani aphatha izidumbu bathi kulezidumbu ezizezizalwane zeZimbabwe ezingafika ikhulu ezicaphiswa umngcele ngenyanga ukuthi ziyongcatshwa eZimbabwe. Abantu laba bayabe befe ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela ukugula lengozi ezijiyeneyo ezibalisa ukubulawa yizigilamkhuba. Kambe kungakusenzakalani? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, umnumzana Mlamuli Nkomo.
Khona kuvele kuvamile ukuthi kube lezehlakalo ezinje. Iningi labantu abeZimbabwe bangamalunga ngathi ama-burial society ukuthi mamta kungenzeka bafe bangathwala imizimba ebisele ekhaya. Kodwa iningi alilawo ama-burial society, ayiso malunga ama-burial society. Ngempilo abantu abayiphilayo, impilo zabo ziyafana nje lozulu omningi wala eSouth Africa ukuthi lokho esingathi i-access to healthcare umtholampilo kuya kusiba kungatholakali ngendlela efaneleyo. Yiko kuvamile ukuthi abantu nxa begula kuze kuthiwa asebeshonile. Lobunzima bokuthi umzimba uthathe usiwe le ngenxa yokuthi indleko zakhona ziningi. Lokuthi indlela yokuthola amaphepha ukuthi kuvunyelwe ukuthi isidumbu sicrosse i-border ngezinye zama-challenges ezitholakalayo.
Manje zona inhlanganiso lezi zama-burial society ziningi kakhulu yini okokuthi baningi labo abavela eZimbabwe abangamalunga?
Ikakhulu ungakhangela uhlangothi lwemathebeleleni esabelweni sangapha emandebeleni. Is-primary school le-primary school ile-burial society ekhangelane laleso sigaba. Ikakhulu ma ngabalisa ngakithi eCholocho uthola ukuthi ama-burial society ahambisana nezikolo. Kwezinye indawo ungathola ukuthi isikolo futhi siyathi sigoda kube lama-burial society amaningi aseva abantu kuleyo ndawo. So ama-burial society wona maningi kodwa stili kulabantu abaningi kakhulu abangasomalunga abo.
Zona iindleko zangkhona ziyeneleka yini?
Iindleko zakhona azikho zinkulu kangako kodwa into engibona isuke ibe yinkinga ingathi yileyi awareness. Iningi labantu isikakhulu laba abatsha ababoni isidingo sokuthi babe lilunga le-burial society. Abantu abaningi bayakwazi ama-burial society akhona kodwa iningi ikakhulu intsha iyasolwa kakhulu isolwa ngokuthanda ukuzijabulisa ngemali othi ingathola imali nale encane iyezijabulisa ihambisa endaweni zokuthokoza ikhohlwe ngendaba zokuthi umuntu uma engagula engasiwe ekhaya.
Lo ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Unkosikazi Priscilla Misiya Erambwe Mushonga umiswe ukukhuluma edalela ephalamende lapho efuna ukupha imbono yakhe ngolimi lwesindebele. obephethe isikhundla sika somlomo wedale unkosikazi Mabel Shinomona nguye othe unkosikazi Mshonga kumele akhulume olunye ulimi. Lesi sehlakalo sicunule abaningi kakhulu abathi lolu lubandlululo ngoba umthetho uyavumeza ilunga ukuthi lethule imbono ngayiphi indimi. Sixoxe lomela inkayi South edalele parliamente engo-MDCT umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe ukuthi kanti vele wona umthetho uthini.
Okwenzakala ukuthi izindimi ekade zivele zivunyelwa kungakaze kube ne-new constitution isindebele lesikhiwa nesishona. Nxa ukukhathi ukhuluma isindebele bekusiba lo-interpreter okade interpretela esikhiweni kwenzela ukuthi-ke labo abathatha-ke imbiko okuthiwa ngama-hansard reporter awephalamente abesethatha-ke ngesilungu. Kuke kwaba lesikhathi maybe mhlawumbe kade kule problem ephalamente ukuthi bekungani bayayasilela ama-interpreters njalo kwesikhathi kubeka le problem ukuthi bekungani-ke imitshina le esebenza khona lokho ibingani kayisebenzi kuhle. Yiyo i-problem ekade ikho kodwa-ke ngibona kulesikhathi laba kade sebeyilungise khona ukuthi kwenzakale lokho.
Ubona abatolikayo benela yini njengoba sisizwa ukubana bakhona abanye bake bethi bekhuluma ngezinye indimi bathiwe hhayi khuluma ngesilungu.
Kangila qiniso lakho kodwa-ke engingakwazi engingakutshela khona ukuthi kade vele eZimbabwe into eyenelayo kuyini. Akula nto eyenelayo eZimbabwe ngaphansi kohulumende wezane. Uhulumende wezane wenza zonke into zineneli ngoba uyehluleka lokuthi kona-ke ilizwe elilo umnotho ongaka likwanisa ukuthi-ke libe lo mkonomi oncedisa kumbe oyenza ukuthi abantu bezimbabwe baphile kahle. Ngibona engani ungakukhangela ngaleyo ndlela kuyakhanya ukuthi hhayi kungaba usupho lokuthi-ke ezezimali zikahulumente zokuholisa bona abantu kufanele baqhatshe nezinye ezingaba losupho lwakhona lona lona. So-ke sikhangeleleke ukuthi-ke nxa kungaba lo hulumende owaziyo ukuthi kona usebenzela abantu kufanele enze into zabantu, enze intando yabantu, avule ezomkhonomi ukuthi abantu ilizwe lithuthukele phambili, kuyabe kufaneleke ukuthi kube labantu abaqhatshiwe abenelisayo ukuthi benze lowo msebenzi.
Umnumzana Abednego Bebe ngomela inkayi South edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amapholisa kamanisipala labanye abezomvikela abangaziwa ukuthi ngabeziphi ingatsha baqhubeka bexotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni betshiselwa impahla abanye babo bebotshwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zeChitungwiza umnumzana Mavela Sikhumalo othi lanxa abathengisa eChitungwiza bengakahlaselwa bahlangane njengenhlanganiso zezakhamizi bavumelana ukuthi kumele lolu daba ludluliselwe phambili.
Iproblem ukuthi akula msebenzi lapha eZimbabwe lapha. Sokulama companies amaningi asevaliwe. Sibona kusuka ku-2013 kuma elections kufika kathesi. Uhulumende welizwe wapromisa yena ukuthi uza create almost 2.2 jobs. Kodwa kasikaboni umsebenzi kumbe oyedwa owacreatwayo nguhulumende. Kutsho ukuthi yonke lawa ama-problems lokuma kwezinto le economy yethu vele kayiphezulu kayihambi kayidevelophi ime ku-one place kumbe singathi vele iyehla phansi i-economy. Yizo izinto eziyenza ukuthi abantu bagcwale kuma-streetini bethengisa izinto.
Lina njengezinhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi likhangelele ukuthatha nyathelo bani?
Ye, thina khonapho sesikhulumile kuhulumende through the communicate sithi hayi thina sifuna ukuthi uhulumende akhomfide iplight yabantu laba ama-vendors noma i-economy yethu siyayibona sonke vele ukuthi ime kanjani. Foske thina sizakwenza izinto eziningi ezihlanganisela ukumobilize ama-vendors lawa lama-residents in general silwisane lohulumende siyenze ama-peaceful demonstrations lama-peaceful marches nodaba lona lolu olokuthi uhulumende sehlulekile ukuthi abantu bathole impilakahle. Okwesibili sithe thina sizasebenza lamanye ama-organizations amelela ama-vendors. Kakhulukazi kathesi sisebenza le-National Vendors Union of Zimbabwe, le-Zimbabwe Informal Sector Organization ethiwa yivisho, ukuze sibone ukuthi singahambisa yini udaba lolu emakhotini ethu ukuze sibone ukuthi umthetho uthini.
Umnumzana Marvelous Khumalo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zedolobho leChitungwiza. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eChitungwiza. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zika Praxedis Jeremiah esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo lethu olukhangela ukubhekana labomama empilweni. Igama lami uPraxedis Jeremiah. Ngimele uStandekile Mhlanga olinika lolu hlelo maviki wonke. Lamhlanje ntambama sixoxa lo Pastor Letina Jeranyama ongowesifazana odabuka eZimbabwe osefundisa ekolijini eAmerica ngapha njalo engumfundisi.
Mina ngabuye eAmerica ngo-1993 ngabuya lomngani esisiya eMichigan State ukuya kwenza ama-masters. Sasile scholarship from the Kellogg Foundation, both sengiqedile masters. Ngasengisenza i-PhD in science education. Sengiqedile i-PhD ngazuza umsebenzi eMassachusetts. Sengingu-associate professor.
Lilabantwana?
Silabantwana abathathu. Oyedwa ugraduatile ngo-May. Siyayibonga iNkosi. Usezuza umsebenzi, uyasebenza.
Khathesi usungupasta, kwahamba njani ukuze uzufike kuleso sibanga?
Ngasindiswa ngile 13 years ngiseZimbabwe koBulawayo. Ngingena echurch okuthiwa yi-Family of God. Ncane lapho sengisecollege ngahamba kuyafundisa eKhama TV, ngavula i-church. I-church le still in existence. Sengifika lapha e-America ngangifakwa ku-leadership position. Ngo-2010 I felt the call of God, ngase ngihamba u-Ora Roberts University ukwenza pastoral training and then nga-ordenwa.
Kunzima kumbe kulula okunganani ukuba ngu-professor, ngumama, umama oyendileyo?
Kunzima, but umuntu uba ngumama lokuba umkaJeranyama, it's very important. Even uNkulunkulu ukuthi you have to take care of endlini yakho first, abantu abakho, and then uyaletha abantu around you abakuncedisayo. You'll be surprised ukuthi abanye abantu bangkhona. Angilonkazana ongu-pharmacist, she has a PhD in pharmacy. Ngiyakwanisa ukumthuma kuzoklina endlini yami. Lokhalo I believe ukuthi uNkulunkulu uyabe kwazi ukuthi kulezinto eziningi around you, and abantu laba they do all these things kuyangenzela ukuthi kube easy. So you have to recognize abantu uNkulunkulu abalethayo ukuthi izinto sibe ngcono.
Lelenhlelo elizenzayo lapha eAmerica, lenhlelo elizenzayo eZimbabwe?
Yes, le lapha eAmerica sile every month siyahlangana eNew Hampshire, eNashua New Hampshire, once a month. If you hamba iwebsite yethu www.womenoffaithministry.org, ama-dates onke le address lapho esihlangana khona is there. So siyahlangana sisile meeting yethu okubona ukuthi khona senza ama-fundraising, sisupporta ama-projects ethu ekhaya, and we are in the process okuvula i-office eZimbabwe eWomen of Faith. Sifuna ukuthi sihlangane nabantu beZimbabwe senze sibe ne-office yethu ngale eyabe sincedisa ngama-orphans, because we faced a challenge okuthi sifuna ukuhambisa imali ngale, but we want imali yangkhona ibhadalele ama-orphans. Sonke futhi siyahambisa izigqoko, ama-books, school supplies eZimbabwe kuma-different schools.
Lapha liyahlangana ngomnyaka njenge-Women of Dominion kumbe lenza njani?
Lapha siyahlangana once a month. So siyahlangana once a month, but every April sile our annual conference.
Kulinceda okunganani ukuba lisebenzelane ndawonye?
Mina it has been empowering for me, ngoba kuyanceda ukwazi even ukuba exposed ngamanye ama-cultures. Uyabona ukuthi singabantu be-Africa, and uyabona ukuthi khona uku divide kwasekwenziwa lokho siyakwanisa ukubambana and sometimes ayenza lakho ukuthiwa a test of Africa sengikwazi ukubeka amanye ama dishes from different countries
kulabantwana asebewelwe izingozi ezokuthi bathi befika lapha bebuye ngama scholarships babe sebegcina benga inelisi ukuthi bangene empilweni yala abanye bangkhona basichiya bagcina sebezibuphela lina lenzani ukuthi libancedise
ye eBoston sokwayenzakala sibili useza ubuhlungu ngoba abantu laba kade singabazi but behlala khona apho lapho esihlala khona so kade sisile mission yokuthi sibe bazi esicommunicate lama universities because mina lo mkami singama professors at two universities sometimes they are alone sometimes bale wrong information they make decisions out of wrong information so siya kuzama ukuthi sibancede sibone ukuthi siyaba integrate into the Zimbabwean community
litholakala kanjani
website yethu www.womenoffaithministry.org or you can email interdwomenoffaithministry@gmail.com
lo ke ube ngupastor Letina Jeranyama belilalele kuhlelo olukhangela inhlupho izibhekane labo mama lilalele njalo ngivikele izayo igama lami nguPraxedes Jeremiah ngimele uStandekile Mhlanga.
Sibonge ke uPraxedes Jeremiah obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, umdlali weqembu lenguqu eleHighlanders uWelcome Ndiweni uthi usefuna ukuthiya leli qembu ngoba engaphiwa ithuba eleneleyo lokudlala. UNdiweni abaningi abathi ulesiphiwe sesabekayo uhlala engeniswa umdlalo usuphakathi laphakathi kumbe ususiyaphela. Sixoxe lelunga lenhlanganiso yabasekeli beqembu leHighlanders uAbel Khumalo othi abasekeli beqembu bengadeli ngoba iqembu lilakho ukuvuka ngomnyaka ozayo.
Hayi, ithimu siyakhakasha, ngicela abantu babekezile. UCoach wasitshela ama plans akhe. So uCoach Mutsha and ama players la khona ngamadala wala season akaso akho uBongani Mafu. So uBongani Mafu wathi yena uzodinga ama players azoba le future kwaHighlanders. Not la ama players amadala la agcwele lapha. Asena ngokhayindo nale executive yokuqala. So abantu ababekezile ama results angayi kaphomu kubuya this season. Next season kuzobe ku right. Lama youngsters amancane amaningi azoba khona.
Manje kokuthi kathesi alibona ukuthi kungaqhubeka kunje kungonakala lapha.
Hayi ku relegate aye le relegate. Sokugcina siyabe siku number 4 konapho number 2 abantu babekezile. Akulandile ukuthi singa relegate asenge si relegate. Thina zobona nje ama games la adluleyo ayi 5 lesidlala kahle kakhulu abantu kufanele bakubone sokule chance. Team is getting there.
Manje yona isizini ezayo oyicho uyibona ngani ngamasalamusi bani azadlalwa lapha njengoba abadlali abatsha bakhona babe beyavela nga.
Sibhizi manje siya-identify italent ezikolo la. So even nalapha iSouth Africa thina silamanye ama-players esizowathumela khona ngale teamini abafana bakobulawayo abafunda ezikolo zalapha baye kuma-trials and ucoach wavuma ukuthi ababuye ma bengaqualify they can play ku-first team. So abantu bangapanic, i-team izoba right. Very team angeke iphonge ukuba right from now. I-team very bemoshakale isikhathi eside, sizama ukuyicorrect-a yona la i-mistake. Sifuna ukuthi ama-players kube le 90% yama-players ababuya kithi kobulawayo khapha, then sesithenga abanye nje okuyi-10% lokusithenga.
Lo ke ngu-Abel Khumalo ilunga lenhlanganiso yabasekeli beqembu leHighlanders bekhuluma icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezisiwa ekhaya ziyadlula ikhulu ngenyanga. Kungakusenzakalani? Ukumiswa ukwethula imbono ngolimi lwesiNdebele edalela eParliamente okwenziwe uNkosikazi Priscilla Msihayi Rambwe Mushonga kudala inkulumo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lelale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.